UGanisha Zikala udabuka emzimuni eGwanda njalo wazalela eNtumbane koBulawayo ngomnyaka 1982 ungomunye wabalithumi lane abancintisa ukhetho lokudinga ukumela eGwanda Central edalele ePhalamende. UNkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba kuyilo ebelilandelwa ngumdeni wakhe.
Nizalwa endlini kaLazarus Nkala labo Phineas. Okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima lanxa ubufuna ukuthi ungene kupolitics, abadala kuyukuthi bahamba ngaleyo ndlela abahamba ngayo besifa ngepolitics. Kodwa ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezaphu yiyo yenza ukuthi ngize ngicine ngithi hayi sengiyindoda lami sengilowami umuzi sengingalithatha ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimele abantu bakithi ngoba kanti bahamelwa mbani.
UNkala uthi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobha leGwanda esithi inkokheli ezikhona zile nkohlakalo.
Into ebabuhlungu kimi ukuthi eGwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga, imali ye-constituency development fund engathi i-constituency eGwanda kayigitshelwa mali. So lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo, sifuna i-development lathi eGwanda, sifuna ubona imigwaqo, sifuna ubona izikolo.
UNkala uthi sesemutsha njalo le mbono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho leGwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emaNdebeleni.
I-tourism industry eGwanda is suffering. IGwanda does not look like a provincial capital. Silama mines around but sihambe emagodini kubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezu kwegolide. Yithi Gauteng yase Zimbabwe ama mines singeke siwasole kungabe ayayikhipha leyo mali, kodwa ama-systems of government ethu akhona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kade kungenziwayo.
Ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ephatha ngayo lolu khetho.
Izeki akulunganga lokho ekwenzayo ene kunengi izinto ezenzayo la kuyona le ndawo. Sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ngama-address kodwa kungaso address. Akuyabona ngapha indawo kuyothiwa Loli Street ukuthi i-address akula namba akulani. Loli Street izinto zonke lezo ezikhona kuyo ilokhu zeni i-voters roll esizikhangeleyo sazibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government, kanti bona kumele babe independent.
UNkala uzancintisana labanye abalithumi ukhetho lokudinga uzamela eGwanda Central edalele ePhalamende. Kusenzalo iZEC sithumele uZulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayevotela khona. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.